ngokubona kwami iGhana mayingakwanisa ukubana yisebenzisa amathuba ingawunqoba lo mdlalo, kodwa kuqakathekile ukubana inanzelele lokhu abakuthi i-counter attack. IBurkina Faso ikhanya idlala kakuhle ma isebenzisa i-counter attack, kodwa mbona engathi ngumdlalo onganqotshwa ngabafana nje beGhana bengawuthatha lo mdlalo.
Ngesonto kulo mdlalo omkhulu owe-final phakathi kwe-Egypt le-Cameroon, yiliphi iqembu obona liphakamisa inkezo le?
Akula muntu obekhangelele ukuba namaqembu nalawo omabili abe ku-final le-AFCON 2017. Uzananzelela ukubana i-Egypt yehlulekile ukubana ifike ku-AFCON okwama-AFCON amathathu adlulileyo. Kodwa uzananzelela njalo futhi ukubana sebefike kulo mdlalo bebengahlohli kakhulu. Sikhuluma nje ngibone ngathi ukathi bahlohle kwabakane, kanti into eyabo enkulu ade beyenza ukubana bebengahlohlwa kakhulu, bahlohlwe kanye. So kusitshengisela ukubana i-defense yabo ibiqinile, njalo uma bengahamba benjalo bakhona ukubana benqobe leli qembu le-Cameroon lalo abaningade bengakhangelelanga ukuthi lifike kuleli hlandla, ngoba abadlali babo abalodumo abaningi bekhalele ukubana bebuye kuleli AFCON. Umqeqeshi wabo ubuye labafana abancane bayenzeka kuhle abafana laba, okukhulu ukubana badlala beli qembu. So sibona amaqembu amabili ayenelisa ukudlala kakuhle besebenzisa i-teamwork kakhulu, yikho okuza yenza ukubana umdlalo lowo ube mnandi. I-Egypt yona isithe i-AFCON ka-7 okutshengisela ukubana bengaba lethuba elihle elokubana bethathe leyi ikhaphu okwesi-8. Kananzelela njalo ukubana i-Cameroon yona izaba lethuba lokubana ibe ehosta i-AFCON ka-2019. Labo balethuba elihle lokubana bethathe i-AFCON iminyaka ilandelana. Ngabantu abaningi kade bengakukhangelelanga lokho, i-Egypt ingawunqoba lo mdlalo.